Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngibonge uEvans Zininga obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba lamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-15 kwenkwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ilanga lokhetho lokhe lisondela kodwa ibandla le-CCC alingatholi abazalimela kukhetho oluzayo. Kambe akusoze kubangele ukuthi leli bandla linqotshwe.
Isikhathi njengoba sesihambe kangaka, abantu bonke bayamangala ukuthi kathi manje njengoba abantu labo lokho bengakakhulunywa lakathesi, phela ibandla elezana uPF kathesi liphakathi komkhankaso already.
Uhulumende wele South Africa uthi akasoze ahlukanise isiphatho asipha abakamthwakazi lalabo abavela kwezinye izigaba zelizwe.
Siyathanda lokutsho bakwethu ukuthi ngemva kwensukanyana nje kudlula u-4 kuzaba lehlekana le elizahamba esigodlweni kwaZulu liye khonze esilweni.
Izizwalwane zakwele Bhilitane zithi azisafuni ukubuswa inkosi.
Kodwa ke i-70% yabantu bakhangela ubukhosi lobu babukhangela ukuthi yiyo isiqokoqela noma ngithi yiyo into ilizwe leBhilithani eligxilekiko kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngodaba oluphathelane lezokhetho.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Ilanga lokhetho lokhe lisondela kodwa ibandla le-CCC alingatholi abazalimela kukhetho oluzayo. Kambe lokhu akusoze kubangele ukuthi leli bandla linqotshwe. Ibandla lezana uPF lona eselakhethayo abazalimela seliphakathi komkhankaso lidinga abazalivotela. Ukhetho lukhangelelwe ukwenziwa kunyanga ezintathu ezilandelayo kunyanga kaNcwabakazi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Greta Vodloza Sibanda.
Kulezinto ezimbili lapha bavakhande kungenzakala ukuthi khona kube istrategy yabo eyokuthi abafuna ukuveza ama-candidates abo ngesikhathi. Kube lo daba futhi lokuthi kungenzakala futhi ukuthi khona laba bantu kwesinye isikhathi balobunzima obokuthi bathole abantu ngoba indlela yabo le abavele bekhetha ngayo indlela engazakaliyo, indlela okumele ukuthi babone ukuthi ama-candidates abo kanye ngawebandla labo boyini ngoba bathi khona bona ama-citizens kumele ukuthi abe yiwakhetha. Kungenzakala ukuthi bakhethe abantu abanye abangeke babathembe ukuthi kambe bangamela bona yini kumbe hashi, labangabaziyo ukuthi laba bantu manje esingayithi thina i-capacity bangaba layo yini yokuthi bamele abantu. Isikhathi njengoba sesihambe kangaka, abantu bonke bayamangala ukuthi kathi manje njengoba abantu labo lokho bengakakhulunywa lakathesi, phela ibandla elezana uPF kathesi liphakathi komkhankaso already, seliphakathi kwenendimeni. Bona ngikhona bezangena endimeni sokutheni. Kuyamangalisa lokho ngoba lesikhathi lakho njengoba sesihambile sinje, kuyamangalisa ukuthi khona lokho kuzahamba kanjani. Kodwa ngenjalo ukuthi babuye lendlela yabo etshiyeneyo, asazi engxenye kukhona ukuhlakanipha bangabe belakho. Kodwa ngokwazi kwethu isikhathi sikhanya ukuthi sesibachile sibili, kodwa kasikwazi ukuthi ngondabo bona ngiyani njengebandla labo le-CCC. Kunzima kakhulu ukuthi khona ukwazi ukuzwisise ukuthi kanti kuhamba njani, kungani lokho bengakaphumi lamagama. Oba phela kubandla ikakhulukazi kukhetho lolu lamabandla politics lawo, kumele ukuthi khona nxa ukhetha umuntu ukuthi uzokumela abe umuntu ozakubakwazi ukuthi lina limelene njengebandla, abe umuntu njalo futhi ozaziwa ngabantu abazamvula kuma. Manje kathesi nxa ulokunga kakhetha abantu kathesi abaza kumela. Kuyamangalisa ukuthi kodwa manje kuzahamba njani abantu laba babuye lendlela yabo entsha esingayaziyo. Ukuthi bona bathembeni. So kungenzakala ukuthi khona ukhetho lolu oluka 2023 hayi kungagcina kusiba nzima kuleli bandla elitsha le-CCC.
Manje ngokubona kwakho ubona ngani ibandla le-ZANU-PF lilakho na ukuqhubeka lokho lisesikhundleni ngemva kokhetho lolu oluzayo?
Yeah, lokhu kusho khona ukuthi ibandla le-ZANU-PF kusho ukuthi kulu 2023 aqhubeka libusa kuze kuyefika ku 2028 funa leli bandla le-CCC ikho elizabe selama candidates eliwaziyo njalo aziwa libandla labo labasekeli ba ngoba kathesi kuvele kunzima kuyatshengisa ukuthi khona lapha kulobunzima obukhona. So ibandla le-ZANU-PF kusho ukuthi lizaphumelela futhi kuwona lomnyaka ka 2023 libuye liphathe futhi kuze kuyefika ku 2028 kubona kwamloko.
Lo ke ngumnomzana Greta Vodloza Sibanda ocubungula izombusazwe ubekhuluma icingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Uhulumende weSouth Africa uthi akasoze ehlukanise indlela amukela ngayo abavela eZimbabwe eqhakathekise abadabuka esigabeni seMandebeleni. Ibandla le-African People First liphakathi kwemizamo yokuthi amadabuka esigabeni seMandebeleni baphathwe ngesineke ngoba beyizizukulwane zenkosi uMzilikazi owadabuka kwele-South Africa. Kodwa isikhulumeli sogatsha olubona ngendaba zekhaya umnumzana Siya Khoza utshele iStudio 7 ukuthi mpela umphathintambo umnumzana Aaron Motsoaledi wahlangana labebandla le-APF kodwa walandula ukuthi bavumelana ukuphatha abavela esigabeni seMandebeleni ngokwehlukene labo sowabo abavela kwezinye izigaba. Uqhoza uthe umphathintambo wabatshela ngokuthi umthethwandaba yiwo owanquma ukuba abaleminyaka engu-18 abazalelwe kwele-South Africa balalo ilungelo lokubhalisa ukuba ngama-citizen hathi abakumthwakazi kuphela. Udaba lolu lubikwa lwaqala ngabomdabu bona abalomhlangano omkhulu lenkosi yakwaZulu ngenyanga ezayo. Isikhulumeli sikamnumzana Bulelani Khumalo omunye wabathiwa inkosi yakwaMthwakazi umnumzana Bonman Khumalo utshele uGibbs Dube okunengi ngalolu daba.
Okwamanje uthi ungema kuza abantwana bendlunkulu yakwaZulu ukuthi bazelalele izikhalo zethu, yikho abantu bakithi siyalinxusa ukuthi akungabi khona osalayo. Siyeni sonke ngobuningi bethu siyekwethula izikhalo zethu kubantwana bendlunkulu yakwaZulu, bathe kungcono beze bazezizwela bona mathupha. Siyathanda lokutsho bakwethu ukuthi ngemva kwensukanyana nje kudlula u-4 kuzaba lehlekana le elizahamba esigodlweni kwaZulu liyekhonza esilweni. Lokho kutsho ukuthi kuzafu nekuthi kube lezifuyo ezithile esizihambisayo kathi mhla osuku mhla ka-4 lakhona kuyafanele ukuthi sibe kube khona inkomo ezithile esizazihlaba ukuze sidle. Kasifuni kube khona umuntu ozahambe engadlanga njengalokho kwenzakala mhla ka-19 March.
Abafisa ukuthi bangene kukhokonoko kumele bakuphathe njani?
Into ebalulekileyo bantu bakithi ukuthi asibhadale nama-150 rands ku-account yethu leya Capitec eka Mrs. Zanele Alfred u-1666844320 bese sithumeza ubufakazi bokuthi sesibhadele kuma numbers la esiwabeke esiwafakayo kuflyer ukuze sirecord. Kodwa kubalulekile ukuthi sonke sibe khona. Mina ngicabanga ukuthi lokho bakwethu kufana lokubhala esibhakabhakeni ukuthi sesikhona thina simthwakazi isizwe sikaMzilikazi kaMashobane esilelungele ukuphila lapha eSouth Africa nokuphila lekhaya. Akungabi khona othandabuzayo ngokubunengi bethu akube yilo mbhalo okhulumayo ukuthi nansi isizwe sikaMzilikazi silelungele ukuphila singa singacindezelwa umuntu silelungelo ukuphila emazwe nomabili ngenkululeko singahlukunyezwa umuntu yiko bantu bakithi siyanxusa ke ukuthi lalabo bakithi aba overseas abangeke benelise ukuba khona siyacela ukuthi lisize lincedise lifake lana iminikelo yenu ukuze lolu hlelo lube impumelelo asibonge mahlabe zulu into esizayenza ngiyusiya ngamanani ethu sizalungisa izimoto siyalungisa amabhasi sikhangela amabhasi angu 20 azathatha abantu ngendawo ngendawo zabo okwamanje bakuthi siyaqinisa ukuthi akube asibeni sesibhadele kufika u 1 June ukuze sikwazi ukuplana ngoba ukuthi umuntu eze mhla osuke phethe imali kasimthengela ngakudla kasimorganizela ngatransport sizaba le cut off date ka 1 wabo subhadele phangisa ubhadale ukuze sikwazi ukuplana kahle sifuna into le ihambe kahle ibone ukuthi ngabantu abale order hayi ukuthi bese kusiba nje abantu bahambe bengahlanga akusiphathi kahle lokho so asibhadaleni masinyazana ukuze sikwazi ukuplana asibonge siyabonga kakhulu umthwakazi omhle siyabonga kakhulu asihlangane khona eDanato mhla ka 4 June
lo ke ngumnumzana Bonman Khumalo isikhulumeli sika mnumzana Bulelani Khumalo omunye wabathiwa inkosi yakwemthwakazi ubekhuluma ecingweni le studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa. Izizalwane zakwele Bilitane zithi azisafuni ukubuswa inkosi. Ucwaningo olusandayo ethulwa luveze ukuba abantu abayisilinganiso sokungokulithumi ekhulwini amachumi amathathu ekhulwini 30% bathi kabasafuni ukubuswa inkosi. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilitane umnumzana Tifa wajabi Pangodube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kota ke singazi njengoba kusasekutsha nje njalo njengoba esaqala ukuthi aphathe lezi ntambo zombuso ngokusemthethweni ngemva kokuthi esegcotshiwe sizokhangela mhlambe sibone eminyaka ukuthi nqa kusiyaphela umnyaka indlela noma ama announcements azabe ama changes azabe sekhona ozabe yenze yapi laphi kodwa kwakathesi usaloko esaqhubhe njalo nje ngendlela umama wakhe ayequba ngakhona akakabilo mehluko otheni esesubonile
uyona indaba le bana kulabantu abangafuni ubukhosi indaba eqathile yini njalo baningi abasho njalo na
bakhona abantu mhlambe inxa sithi siyakhangela ucwaningo lutshengisa ukuthi i 30% yabantu yiyo engabe ingavumelani kahle lokuthi kuqhutshekwe ngobuking lobo bukhona kodwa ke i 70% yabantu bakhangela ubukhosi lobo babukhangela ukuthi ubukhosi lobo yiyo isiqoqoqela noma ngithi yiyo into ilizwe le ithani eligxilekiko kakhulu ngoba uQueen yena ngokwakhe esaphila waye nguQueen kodwa ke kwakuphathisa lezinye izinto ikakhulu ukuthi ukugcina amafa alelilizwe ukuthi liqhubeke njalo ngisho lekwezomnotho lithi liqhubeke njalo lindlondlobala langendlela kade bayimanager ngayo ikakhulukazi iqhaza kade belidlala emazweni lawo abathatha badonsela esakeni labo leCommonwealth kubese kusithi inxa sesikhangela na uKing Charles bona abantu abajabuleli kakhulu into eyenza ukuthi bengamjabuleli kakhulu ngoba siyakhumbula lapha ukuthi ngumnyaka ka 1986 uCharles wayelokwe esathandana no Diana kodwa ke kwasuka futhi njalo kwaba nobudlelwane lo Camela lo ose ngunkosikazi wake kaThesi kodwa ke ngaleso sikhathi uCamela laye wayesayendile kweyindawo lapha ende khona okwenza ukuthi kwehlisa isithunzi kakhulu okwa into le engazange yaphatha uQueen ingakho uQueen kwathatha isikhathi side kakhulu ukuthi azabavumele abaniki license yokuthi baqhubekele phambili ngomchado wabo ingakho abantu inxa bemkhangela uCharles bamthatha njengomuntu ongazange waziphatha kuhle ikakhulukazi ezintweni zama relationship ongazange waziphatha kuhle ukuthi umntwana osesikhosini siyazi ukuthi ngijole ubukhosi bakithi thine esintwini sakithi unqa ukuthi uze ube ngumuntu osesikhosini kufanele ukuthi uziphathe njani ingakho uCharles indlela aziphatha ngayo akuzange kwatshengisela ukuthi ngumuntu ofanele ukuthi olendikimba yokuthatha ubukhosi buka nina phecelezeni nqa ukuthi mhlambe sechiyela umhlaba kodwa nazange konke lokho kwakuthaya indiva azange nje akuthathe akufake ukuthi kube into ayihloniphayo njalo ukuthi abe isibonelo esihle ebantwini ukuthi engahambe siya ehambe ngene emizini yabantu ngaleyo ndlela ngoba uCamilla Rice ngaleso sikhathi wayesayindile yikho wazothi kuse uCharles White sehlukanelo Diana sehlukanelo Diana yilapho agcina khona esesenza konke kusemandleni ukuthi atshele uCamilla Rice ukuthi akachiye umendo wakhe khona ngale azokwendela kuyuCharles yilapho wagcina kuqhutshekwa khona yiyo into esiloko sisayibona labantwana baka Diana ikakhulukazi uHarry lo owathatha indodakazi le yaseMelika engumuntu omnyama nqa ekhangela uCamilla ubona ukuthi uyisizathu sokuthi umama wakhe wagcina mhlambe etshona noma umama wakhe wagcina ehlukana lobaba wakhe ngesizathu sokuthi uCamilla nguye owayengenelela emtshadweni kayise lonina bathi babona ukuthi nguye owachitha umuzi njalo wabulalisa lomama wakhe sebemfakile indaba zamapaparazzi wagcina ehlangana lengozi yemota ebalekela amapaparazzi ngezinto zenezizasenziwa ngubaba wakhe loCamilla.
Alo ke ngumnumzana Difa wajabhi bangodube isizalwane seZimbabwe esihlala kwelebilitane. Okwamanje kesizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com liludaba lokuthi izidumbu zabantu esezitholakele kwenye isonto yakwele Kenya elomfundisi owathi abantu bazincitshe ukudla baze bafe ukuze bahlangane loNkulunkulu sezisedlula amakhulu amabili 201. Iphephandaba leHerald liludaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi isonto lohulumende akuthiyananga. Ubesethula amazwi la izolo esontweni yezayoja. Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salubonani maZimbabwe amahle lokho ngikhona apha endaweni ngabona ubona nxayela ma plus i-21 abanawo akhe ke uRobert Junior labanye laba abangabafana bona bathwele amaplus amangaki unina yena ulamaplus amangaki uMnangagwa yena ulamaplus amangaki abantwaba ke bathwele amaplus amangaki isimzi ngama 21 bodi sinzibona obaba bakhona bathwele amba 50 and 100 amaplus so yeyish indaba le inzima azama ukuthi ibidingisiswe kuhle ukuthi bona abantwana bama-president bona balamaplaza amangaka babone njani bona bangama-boni free bobuswa ngamasela kubuhlungu
nomsakazweni yazi kulo baba lo othi ngqumqumqumshebelelelo ubaba lo ebesiza kahle kakhulu mpela kodwa hayi ingane sephuma endleleni manje base sithi zazokhipha izani ngebhayibhili yakhe lelo tshona elitshumayela la hayi ngeke uyikhiphe babebizani ngebhayibhili ngeke zani vele ifuna umuntu lawo olodlame njengayo wawungela dlame njengayo hayi ngeke uyikhiphe izani ohlala kuphila ungaphansi kwayo amaplazi ibeshontsha umnoto wonto okuchumayela ibhayibhili akwechechi ulambile kuphela hhayi ngeke uyikhiphizani baba ngeke wena nje hambe chumayela ibhayibhili akwechechi uyekele abantu bekhiphizana ya ngoba siyakubona ukuthi ugcwele ngechechi wena ma uchechi yakho ayisozisebenzi lapha kupolitiki hambe echechi ma ufika chumayela ungazosichumayeza nje lapho ukuthi ujosefa wathi hamba kashana lento zechechi baba lapha thina sikupolitiki lapha ukukhiphizana out siyabona
Studio 7 linjani hayi ngithandaulingelela lonke nje basakazi ngokusakaza kwenu ukusakaza kwenu kuhle impela inyezi ziyazizwa zimnandi bese ngisiba ke sesembuza futhi njalo ngikhulume lobaba lo othi yena injiva zegoli bayahlanya vele lingakulaleli lowo mdala ucela ungasithothozi ucela ungakhulumi kube ngabantu be-marathon thina sikhulumi kube ngabantu bemibetho yabona sinje thina sicabanga ukuthi sivotela ama-MP lama-councilor then upresident bese sivotela yena lo wesiyonini limfunayo ngoba singasafuni lati ukuthi kube lokho kubusiza but ubhizi ukriticisana lati ubhizi ukuthi abantu be-MRP ngabantu abahlanye baba kuhlala kukhulunywa lapho ukuthi kungabi lochothozi omunye omunye lomunye kame lapha khona ma ungwezaphu mana kuzaphu yakho ma ungwe-TPC mana ku-TPC yakho ma ungwe-ezanu mana kuzanu yakho kuyekele ukubona ukusicefezela lapha ngambona ukuthi uzele wena baba wena ngabe uzele ngabe uyabubona ubuhlungu obubona obuyenza ukuthi MRPs ifuna ukugumilisa kodwa ngenxa yokuthi awula mntwana yikho senza so yikho senza so wena basakutshela kubi ngumuntu omdala akuzama ukuhlonipha uzikhuze lawo ukuze la uthole inhlonipho evele ebantwaneni zama ukuhlonipha mntana abantu abakungukhuluma so mhlawumbe base South Africa khona bathu busy ukuthi okuzinjipha lokhu uhloniphe baba
Studio 7 athi sibonise themba liphilile sithemba liphilile nonke hayi ntesha engathi singaphakama mpela engathi singaphakama ngoba kwezokhetho nje sonke nje sizibone sifotele i-3C yazi ukuthi sameyonto at least sikhipheni zanu sonke sizibone samonto sifotele i-3C sikhipheni zanu ongawukuthi imthwakazi nayo ithanda ngabe kuya ngami angiyesoli i-right mpela i-right mayithi kumakhansili naye ivotela amakhansili kanjalo mara ngithanda ngabe ukuthi ukuthi kwenjalo bese ku-president nawe bezawunti bethu vele obvious kuzawunti ukuvotela i-chamisa vele nethi silele ukuthi sikhipheni zanu yinto vele eziyifuna nethi silele ukuthi sikhipheni zanu thanda ngabo bonke abantu ngabe bayibona into le vele ukuthi inkinga lapha vele kahle kahle yizanu because la amanye amaphathi asingeke sagcona because akazi bebuza mara iphathi ehle libuza vele siyayibona izanu njalo siyayibona ukuthi yenzani vele ibhizi phansi phezulu vele izenzela imathanga zonke awuthi uma singakhipha yona mhlawumbe ngaba khona inkululeko lapha vele ayithi
Studio 7 ninjani lonke balaleli be-Studio 7 thina siyaphila banjani abantu hhayi ayikho into engcono ngaphandle kokuthi izunu izanu iphume into engcono yokuthi izanu hhayi kayiphume shem sesikhathele izanu kayiphume kuyehlala phansi iyephumula bekelisa inkomo hhayi sesikhathele nezanu from 8 kuze kufike namuhla kawulali uthi onilekhela abantu hhayi izanu kayihambe bantu wenkosi satsha ayihambe iyophumula
salibonani bantu bakithile njani nezindawo nezindawo kodwa kuseqinisweni uyabona isutsha lezimbabwe lepoyisa lezimbabwe akuna mntwana wezimbabwe olithanda abantwana bezimbabwe the most vele kabawathanda abantu labo ngemisebenzi yabo engcolileyo ngemisebenzi yabo engabukekiyo ngeke uthande umuntu ohlukumeza umphakathi ngaleyanje ngeke uthande umuntu ovikela izanupiyo omnangagwa badla kahle balala kutofotofo bazula phezulu kusa lamalanga wena indiza kuthina sis wazalwa wakazwe igadi uyibona nje phezulu kuphela ukuthi ngenisele ndizamthini uhle ngezifisweni ukuthi ngisiyane ndizamthini kodwa uprotekta omnyangakwa umuntu ohamba kuntofontofo olala kuntofontofo wena ulala ungadlali okwakho kumele ucabange ukuyagebe ngabantu uthathela abantu izimali estradeni wayingafisa ukuthi ilizwe lilunge nawe ukuyekela ukuthumtshiswa lilanga estradeni ulinda imali zabantu njengalokhu okwenziwa ngamaphoyisa lamasotsha kwekuthi nawe ngelilanga mpela ukusebenza ukufaka ifeni endlini yakutshaywa ngumoya ukuze ifeni ngoba abaningi abayazi bahlezi betshiswa lilanga zuku zonke estradeni bathona elangeni bavukela elangeni betshiswa lilanga bethathela abantu izimali wani ungakufisi ngilawo ngelilanga ukuthi lizwe libe right ukusebenze kahle ngoba ungabhekhi isotsha lezimbabwe iphoyisa lezimbabwe limnyama khaca ngokutshiswa lilanga
salibonani ma-Studio 7 igama lami ngomozi okhona nkomo uma ngaserupane aphasendoni umabhiwa ngikhuluma ngendaba engithola emoyeni lapha ngasewange emzini yasewange siyacela please badala bewange badala bewange abafazi bagcwele amabhawa wonke abafazi bagcwele amabhawa egatitunda konke lamanye ama-travelings akhona yekelani ukudlala labantwana kathi izinduna sezayanga zinduna vusana emthethweni yakudala ukuthi umuntu engawona esigabeni egarage athwele imvubu mapolisi tshintshani istrategy kathesi umuntu oreplayo ekhaya imvubu kayikhale umswazi ezintathu azikhale sibile endodeni ngoba abantwana laba abarethwayo lapha emakhaya laba ngabantwabethu ngabantwabethu futhi kathi liyenzani badala likhulile ingaka lifuna ukukhuzwa ngobani amapolisa ZRPP Republic Police umthetho kawungeni ezandleni zeni lapha like lirabharabha abantu abagangayo la rabharabha abantu abagangayo umthetho kawutshintshe lapho imvubu kayikhale emuntwini induna kazithatha umthetho wakudala betshaywe abadala la betshaywe bawona baphambanisa la abafazi bagcwele indawo yonke laba abangathathwanga abangalotyolwanga lapha agcwele indawo yonke la yamenzana umfazi la kulezi nsuku mayengaphakame odoliwe yabonga siyabonga lapho
Studio 7 sanibona kanye labonke abantu abakulandelayo mina ngisabheka le ndaba le yokuthi kuthiwe abantu bakithi banobandlululo mina abantu abathi sinobandlululo bayangixaka ngaka ngoba abazake besho ukuthi mala abantu bempumalanga bebuya begcwaliswa amabhasi bezochashwa ngapha esigabeni zakithi anzake ngibizwe laba bantu becomplain ukuthi hawo kathi nasiletha lapha abantu balapha bona bawufuna umsebenzi so thina sinobandlululo ngenxa yokuthi siyacomplaina sesifuna amalungelo ethu ukuthi kuthiwe singabantu abangela bandlululo kumele sibe sivumela ke abantu besuka kibo khona le mashoneni khonale bebe bethathe yonke imisebenzi bebe bethathe zonke izikhundla kade sibabhizi bafikile sokuyibo sebefuna ukuvotela ukuba amakhansela sokuyibo sebefuna ukusiphatha sokuyibo napho magalela sifanda yibo sebetshona bekhuluma khona bebekhulumela thina abantu bakhonapho bona bebuya kwezinye indawo yikho ke lokho kuthiwa yikungabi lobandlululo ukuvumela udoti onjalo kanti umuntu mayefike endaweni kumele afike abone ukuthi abantu baphila njani alandele leyo ndlela hayi ukuthi bona befike bese befuna ukusibusa vuka mthwakazi vuka asikuvumi lokho.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, owayengumongameli umnumzana Donald Trump wetheswa umlandu okuvimba imihlangano yakhe esigabeni se-Iowa izolo ngoba esesaba omunye ocatshangelwa ukuthi uzancintisana laye. Umnumzana Ron DeSantis ngomunye okhanya ezancintisana laye lanxa engakethuli ukuthi impela uzancintisa. Kodwa uDeSantis uqhubeke lomhlangano wakhe ehlangana labalandeli e-Iowa. Kolunye udaba njalo, impi yakwele Ukraine yokuxotshwa kwamabutho aweRussia ezigabeni ezathunjwayo ikhangelelwe ukuthi iyaqalisa ngasiphi isikhathi. Sikhuluma nje amasotsha akwele Russia asebalekile endaweni eziningi ezazithunjiwe. Ukuhlaziya lolu daba olwempi yase-Ukraine sixoxe lomnumzana Rafael Mthombeni.
Impi le eRussia le impi engathi uqinisile sibili ukuthi ayisabonakala ukuthi ihamba njani. Angithi yena uPutin wayekhangelela ukuthi nje uzathi yanga ayiphekela abantwana kodwa ke akusazange kwenzakale konoko. Into engiyibona ngathi isifuna ukuthi imkhathaze ukuthi nxa wayeqala ukuthi achaye umfana lo Ukraine wayemchayela ukuthi kafuna ukuthi laba abe ama Americans kumbe abe West labe abe NATO bafake izikhali zabo khona lapha eduzane la eborder la ukuthi khona bazefaka izikhali zabo khona phana besithi bona bathethe umntwana wakhe lo abe ngowabo. Kodwa ke osekungathi kuyakhathaza ukuthi nxa eseqalisile ukuchaya laphana umfana uyacela phela uncedo khona ngapha eWest. Hey ngicela lingiphi isikhali, hey ngicela kuyincela ngicela isikhali zone ziyana yena uPutin ayesithi kafuni zibe khona phana. Izikhali zala sezingenile zezikhona lapha. Yiko usizwa kulezi insuku loba ngazajikela amabhombo anjani. Amanenga khona sebewabamba, sebewadubula ephezulu. Kanti ke kuqala ayechapha. So kanisaboni ke khonapho lamuthi mbona ngathi kuzagcina kusiba ngcono ukuthi bakhulumisane. Ngoba kayiso ziphele impilo ngoba namhla nje uBiden ngizwile ukuthi kuthiwa u-approvele futhi ezinye izikhali ukuthi zihambe khona la nganxa yakho nokho yiko umuzwa yena uRussia uPutin esithi impilo ngeWest ngoba usebona ukuthi izikhali ezivimba izikhali zakhe lezichaya amabutho akhe lezi ezivela ngapha eWest.
Alo ke ngumnumzana Rafael Mthombeni ohlaziya ezombusazwe. singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ilanga lokhetho lakhe lisondela kodwa ibandla le-CCC alingatholi abazalimela kukhetho oluzayo. Uhulumende we-South Africa uthi akasoze ahlukanise isiphatho asipha kamthwakazi lalabo abavela kwezinye izigaba zelizwe leZimbabwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngesithi yasidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama lamhlanje ngo-half past 7. Igama ngu-Chris Gande.